Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamulela ku Studio 7 ngesonto mtazili jumi, umbimbito 2024 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Abantu abaningi emathoreleni North bathi kabanakudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi olodumo uKevin Siziba. Lika phansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders eBF namhlanje. Salethulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumkhankaso we-Blue Movement bathi umhlangano bekumele bewuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Tapotsa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafanelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkhankaso we-Blue Movement bathi abakusetshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umgagaso lo ngokulungisela umnumzana Nelson Jamisa ukhangelelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendlala esabekayo emathweleni North lenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla kunikwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla xoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, sile ndlala engathambanga. Lapha utyani sokuthile kwathi khu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela amanzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi siza kufa. Abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyi-$50. Sizalukazi sinje asidlilutho. Sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esinathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shi uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlaba wakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa. Sibochela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinge zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe silezikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula, zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima, kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babe ngasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi zikhwelile kumahalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi umnumzana Thombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka ka-1947 lapho esezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi. eyalonyaka ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani komi ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwana wedluleyo kuna ungaya endaweni ezimifula komila kusela manzi ngitsho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo
umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala
ungakhangela izifuyo lazo kukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kubojuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hhayi kuyabe kungasayenzi ubusukhangela le ntengo intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi imakethi nxa usizwa ebantwini abavela kubobulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imihlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le ekhona kodwa zibe seziwe imarket iprice kumarket so hhayi indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impuphu impuphu isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepakishe bebhajethi ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu okunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama-dropouts azaba maningi kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama-permanent plans laba abakhokhela izikolo ama-SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa-ke kube sekusiba yinkinga ukuthi ziyabhadalwa njani ngapho abantu besesimeni esinje sendlala isimo sangikhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona kaakatholakala anceda abantu la sithi ngama-NGOs la azimele wodwa kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo olukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthetha inhambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lo-social welfare ebesikhangelela ukuthi nga kuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu nga abantu bathethwe nje ngobuningi ukwenzela ukuthi imiphefumulo yabantu isizakale ngoba hhayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungane hhayi asondlala yimpi yimpi sibili kokuthi hhayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngaphi
kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu luphethe isabelo semathoreni north umnumzana richard moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini ukuswelakala kwezulu kwele zimbabwe kubangelwa isigudumezi se-el nino esihlasele umhlaba wonke jikelele bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uchemist Siziba. USiziba wazakala ngokuba ngabakuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi lokuthi ngubootcamp nosasimbiza nje ngokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-indigenization in the 90s lapha bekhokhelwa ngumqabo uJoshua Nkomo yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu ababephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawa athi esengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho kanti ungati bakhumbula ukuthi kusiya kufika into lekwamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu lontodazi wonke layo ngumanjinela ustrive Masiwa
ye kodwa ubona ngazani pho akwenza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya wayezinto ezinkulu kakhulu
kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni kuqalisa sile expansion yama-land line eZimbabwe ikhampani ka-chemist yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kusenzwa zonke izinto lezo Noko nxa sithi siyakhangela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye owayephambili. But kakhulu khulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yikho abantu abaningi bengimazi mnjani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto ekhona yokuthi u-chemist unika kuba kubulawayo isisinda kakhulu eHarare ngoba wayengumuntu wakobulawayo ohlonitshwayo, ehlonitshwa ngabamachurchi, ehlonitshwa ngezombangazwe, ehlonitshwa kwezamabhizinisi. Yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli.
Ye, uthe khonapho segula sokule nto ezinjalo kungani konke konke kwasekubambanga kambe kwahamba njani okungani kuhamba kuhle?
Ye, umthibe ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi umnyaka edlule lapho ube watshaya istroke kathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys. Yikho nje khonokho ungathi hayi ekugcineni kumkhuleli ayi bengani sekhule asineminyaka eyi-77 kodwa asingatho singatsho ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yekuaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela ke izona.
Singathi abantu bazamkhumbula ngani?
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane. Wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni, especially lawa waye-engineering. Wayelombono uKenneth ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi. Yikho kakhulu abantu abazamkhumbula. Nabanye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese babudinga khona phana uchemist eHarare ukuthi elifikise. Nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudingwa nobootcamp ukuthi njani elifikise. It was an important back channel for inkulumo ezinjalo.
Lo ngumnumzala Bekuthemba Mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le Studio 7 eseLondon kwele Bhrithani. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele mindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalochacha eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama Muntungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lethu lokufundisana njalo lokulalela ukubala kwelizwi lenkosi.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinta besibili chapter ka 8 uthi yena asibaleni bazalwane sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okunzima kakhulu lokuthokoza kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina kugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba ngiyafakaza ukuba anikela okuningi njengaye ngakwanelisa kanye lokudlula amandla awo. Bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganyela lokhu kusebenzela abantu benkosi. Kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla aseMacedonia uPaul yakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kutsho ukuthi laba babebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bachiye ivangeli. Njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo, lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho-ke ngasona iso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga, waqhamuka ukuba kunodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala. Kwasokukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho-ke labazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo Paul, basebehlanganisa konke ababelabo. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakukwanisa, kutsho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize emfuna sizibambe ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babelayo leyo mali kumbe babele mfuyo, babengalalutho, basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abalandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sithi silakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando lukaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapha eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyelwe okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka silalithuka njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga igama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa laba sakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa nonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ulubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba. Gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba leyi ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokhu ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngibika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizimisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga kakhulu Tabaka Ncube, ungathulela kusasa jahele ekhaya. Wezemindalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntanji usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele indazi linqobe leDynamos nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Iqembulele indazi lihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye loAtchford Fire, kuthi leDynamos lona lihlohlelwe nguAlexander Mandinyenya. Ngasesakuva iqembule manyeka Diamonds litshawe nge-3-2 ngeleSimbabwe, kuthi ngasemalahleni iqembule wange linqobe leyada nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Gate Onkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 umqeqeshi wasakhulayo koBulawayo.
Unkala uqale ukuqeqesha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqesha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi, Omar Fortune Mketiwa, the likes kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu finals lapho esandliwa khona i-team emdare le uChimalanga. Semiye sangena ku-Castle League Cup under 17 semi sangama semi-finalist, but khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy wakunabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngabe sengikhoche i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhocha leso squad ngoba lapho kwalo kufunakala ukuthi ukhoche ama-old boys esasila kwaBhayi Ben. So uBhabha ngoba introduce ukuthi no thina kathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of Ugeto Charlie, abangakwanisa ukuthi bepike offer ekhoche i-province yakoBulawayo lapha. Then yikho kungena kwethu lapha sakhocha sayowina leyana i-tournament leyana. Then sasila ngo-Thomas Mketiwa, sasilabo guide kota ipoyiz ezinene ezakuthanda sezilala wildlanders.
Unkala uthi uAlibaba Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlala indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
Obaba basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nabo sakhangelwa kangako ngoba ibabasenza abantu sakuphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya. The likes of uBaba owethu uWilliard Khumalo kanye lomdala umdala wayesincedisa ngoba sake sikwasikhotsha lathi ku-East Rovers. Ukhipso nomela then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhora sakwanisa ukudlala kubo division 2 because sasingama under 17 nguye umuntu wasipromoter ku-East Rovers ukuze sidlale ku-senior.
Unkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokho kwaze kwafika umnyaka 2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns.
I only played for months kunjube Sundowns because abadala bethu East Rovers lenjube Sundowns kwangazani yakuzwanana. That was 2001. Ngacela siyambuyela back ku East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hatshi abadala be Sundowns, abadala be East Rovers yibo kwangazani akubahambeli kuhle. Wesley team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So ngase befuna ukuthi ama senior players wonke kanjani abuyele team. But bagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami ihliphelele khonapho.
Unkala ofikisa iminyaka engamachumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole isendi yalo ibhora langkhona lela otherwise lidla mina esikhwameni but nje njengabantu nje asebavela abaloywa ngalo ibhora langkhona ukuthi uqeqebe kokuloko inzima sesiphokuhlala sisethembeni okokuthi one day maybe uzabala lokhu lalokhu ya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyana lapho because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are getting nothing.
Ngemva kokuthiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhelela zilahlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salibonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhoyire Mpofu, ngizalwa kwenjelele, ngihlala enkaya eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngoMan of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo, ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ngale ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 sengilama album amane i-album yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngichukana layo ngiku Rock Up Studios lo producer wami uNesh. Abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Laba baku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Iphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi lenzele kahle Studio 7 nomuhle. Amen.
I'm running to the
Siyalibonga kakhulu ijahala kwethu Shakuzwele. Singagqiba uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo lamhlanje. Abantu abaningi eMatabeleland North bathi kabanakudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubelodumo uChemistry Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.